Iningi lezakhamizi zesikop North eGwanda zivuke emadabuka kusa ukuze ziyefolela amanzi esikotho ngoba engaphumi empompini zamanzi ezindlini. Itanka lamanzi selileminyaka ethile lisakhiwa kodwa kuze kube lalamuhla kalikaqali ukusebenza. Ukuswelakala kwamanzi lokhu kwesatshelwa ukuba kulakho kudala kumemetheka kwemikhuhlane yohudo ngoba izakhamizi zizincede egangeni kuthi ebusuku zisebenzisa amabhakede lapho ziphathekile. Esinye salezi zakhamizi ezivukele ukuya kukha amanzi esikotho namhlanje unkosazana Theminkosi Nyoni uthi uzulu ikakhulu abantwana basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo.
Abanye sesizokukha esikotho sasela plus and iproblem esihlangana layo kakhulu ukuthi ngenxa kungela manzi abantu bayaganga nje sesisasizekezinto esegaleni sayenzela ingcekeza sizeke ezindlu.
Omunye okhale ngodubo lwamanzi ngunkosazana Jennifer Mpofu othe esebenze bebanjwa ngamandla kwezinceda egangeni ngoba bengenelisi ukusebenzisa izambuzi kungela manzi.
Vele njengespeace not amanzi asiwazi kwezi zikhathi vele la mathoyilethi athesoyendoda basivalele amathoyilethi asangena amathoyilethi silunyazinyo emagangeni ngale sigcwale siganga ngamagasi amanzi please vela uphileyo ngelamanzi ngcono kube kungela magesi kodwa amanzi ekhona celani lisilungisele indaba yamanzi please.
Umnumzana bekezela amadumafuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi sebeze becabanga ukukhweza udaba lweGwanda lokuswelakala kwamanzi edalela ephalamende ngoba umasipala sehlulekile ukululungisisa lolu daba. Ethi njalo umasipala wenza iphutha ngokuvumela uZulu ukuthi ahlale kwezinye iy'ndawo ezingelampompi zokuhambisa ingcekeza.
Okwakhathesi zobe sesikustage ukuthi sibhale i-petition esiyithumela ephalamenti la ku-minister we-local government ngoba sathengisa ukuthi isanka lelinxa selithe iproblem yamanzi yonke izaphela but isanka kalifuni ukuphezu la manje lokhu esililindile and akucini ngamanzi kuphela ezinye izindlu ezikhona ngala zilamasuwa layini. So abantu basebesebenzisa iganga bejikela amaphepha idoti indawo yonke esuka ezindlini emathoyilethi.
Umqondisi wedolobho leGwanda unkosazana Priscilla Nkala uthi kukhona okusasilela ukuze itanka lamanzi licale ukusebenza.
Sesayenza iproject ngoba nokutshintsha kwamaprivisi wamaphayisi so lasiye sinananzela ukuthi amaprivisi ento zokwakha landana kakhwela so khona khona lakho kuya-affect iproject in the sense that enxeni liyabe libhajethe nenye imali but uthola ukuthi la amanye ama-other expenses sengezelela iprize yabhezela ukuthi ingxenye kule ndaba ye-forex nje ukuthi it's a problem everywhere kumaproject ithe ngxa kunyela lingafuna ukuwuthenga phandle but ngakhona ukuphenya nje ukuthi i-forex iyashota then ufeyile.
Udubo lwamanzi emzini we-space corp luza ngesikhathi uhulumende exwayisa uZulu ukuthi ahlale ehlanzekile ukuze enqabele imikhuhlane yohudo lwekholera loba i-typhoid ngokuhlala egeza izandla lapho ethe wasebenzisa isambuzi. Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi leli lokithi selile minyaka lingelamagesi osekudala okwanda kwezigebengu kulindawo. Abakha izindlu kulindawo bathi bayathenga amanzi okwakhisa kwezinye indawo okubafaka kwezinye iy'ndleko abayabe bengazikhangelelanga. Idolobho leGwanda libhekane lokusilela kwemali njalo lithi lokhu kubangelwa yukuthi izakhamizi azibhadali imithelo okudala ukuthi kube nzima ukufeza inhlelo zikamasipala. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.